uZulu kane labamabandla ezombusazwe uyavumelana ukuthi awukabi lodlakelo oluphathelane lezombusazwe njalo kuthule kulalapho kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana mkhulumeli moyo oyebeze emzingwani uthi kutshaya umoya kulezi nsuku ukwedlula ngesikhathi sikaMgabe.
As far as I'm concerned, mina lapha hayi angaboni ubudlwangudlwangu. Ngibona ingani it's better, far much different kule mnyaka liyana edlulileyo. Ngoba hayi ubungakhululekanga, kathi sayi sizizwa sikhululekile.
Loba nje kungeladlakela lezombusazwe, abamabandla laphikisayo bathi inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubha uZulu inkomo phansi kwehlelo lo-Command Livestock sekudala ukuthi iZANU-PF ikhankase ithembisa uZulu inkomo. UNkosazana Sokoluhle Nleya owePlumtree ngomunye walabo abathola lezi nkomo phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngokunikwa lezi nkomo ngoba lezi nkomo zizangithuthukisa phakathi nakwami lemuli yami, imuli yami ingasweli imfundo. Kukho konke ngithe ngakunikwa ngizaqhubeka ngisenza kahle.
Kube lokukhonona okukhulu ngendlela lezi nkomo ezabiwe ngayo iningi lisithi ziphiwe abasekeli bebandla leZANU-PF. Umnumzana Rezin Moyo uthi akula ngitsho lo yedwa amaziyo othole lezi nkomo emhlubulweni weZansi yeGwanda.
Okunjengalapha esigabeni sakithi lapha engikhona Gwanda South Constituency, angibonanga lo yedwa umuntu oyitholileyo leyo nkomo. So kusuke kungimangaze futhi ukuthi bona laba abantu abaphiwe inkomo eGwanda bavele bengabantu beGwanda yini? Babone phela abakithi lapha abaziphiwe lezi nkomo.
Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi emaphandleni eGwanda izakhamizi sezithenjiswa inkomo ezintathu ngomuzi ngabakhankasela ebandla leZANU-PF njalo isikhulumeli sebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eZansi emaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda South uthi lokho kudala ukuthi izakhamizi zesabe ukubuya emhlanganweni yebandla lakhe.
Kathesi bahamba besithi bazanika abantu inkomo kwindlela yokuthi wena ozabonakala usiya emkhankasweni wamabandla aphikisayo lezo nkomo awusoze uzithole. Sikhankasa emumwini onzima abantu bajimisana lendlala ukuthi sizancitshwa lokhu.
UNkosazana Anele Mnyandu oyebandla le-People's Rainbow Coalition ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende emzingwani uthi amalunga labasekeli bebandla lakhe ngabasaluphiwa uncedo lokudla oluvela kurhulumente besetheswa umlando okusekela amabandla aphikisayo.
Kunje nje emzingwani kuwodi 20 ukhansila we-PRC kasatholi ukudla kukahulumende. Abazange bakufihle laba bapha ukudla abeZANU-PF ukuthi benze rally bamemezele batshele abantu bonke ukuthi wonke umuntu we-opposition kungabe kuyi-MDC kungabe kuyi-PRC loba yini baqanjwa ngamagama bonke khonapho ukuthi kabasoze banike ukudla.
Umnumzana Guda Kwashe Zulu ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eMatobo North emele ibandla le-Alliance for the People's Agenda uthi ababengabalweli benkululeko abavumi ukuthi bakhankase emapulazini asemadojeni.
Nxa uhamba usiyangena endaweni ezinjengamapulazini bahle bakutshela amahoveti ukuthi lapha sikufuni la thina sifuna abantu beZANU-PF kuphela la. So besemangala ukuthi hawu kanti amapulazi ngabantu beZANU-PF yini bodwa. Amaposta ami ngempela bayadabula, ngiyadingisisa ngiyaswela ukuthi kanti bayadabulelani njengoba wona umthetho usithi awumelanga ngudatshulwe.
Uthalimane webandla leZANU-PF eZansi emaNdebeleni umnumzana Babelangithweni kathandanga ukuxoxa lathi ngalolu daba. Okukhonona kwamabandla aphikisayo lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe ethembisa umhlaba wonke jikelele ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ukukhetho oluqotho olungela ukuthandabuza njalo lolokuthula. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.